Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani sulukanda bamthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 11 Mpandula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
we've worked with the Honorable Mudenda for years. He has proved to be the man of the job.
Sasebenza lo mnumzana Mudenda okweminyaka eminingi. Usetshengise ukuthi uyawazi umsebenzi.
Umnumzana Jacob Mudenda owebandla lezanu PF usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba ngumlawuli wedalela ePhalamende kukhetho olwenze lamhlanje.
President Nelson Chamisa uqhakathekise ukuthi akhe ibandla le-MTC alibuyisele ekuqineni walela likho khona liqalisa ngo-1999. Siyananzelela ukuthi lokhu president ukwenze i-MTC sizaba le-19 years izelwe. U-president usefaka abantu abavela ku-alliance ku-executive yakhe.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa libika ukuba elinye icele elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe liyalile ukuya kumanyano wamanye amabandla ahlubuka ku-MDC yakuqala. Umongameli Emerson Mnangagwa usenikeze ezinye iziphathamandla zebandla lakhe ezingatholanga izikhundla ku-cabinet, izikhundla zaphezulu ebandleni leZanu PF zokukhokhela ingatsha ezehlukeneyo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umnumzana Jacob Mudenda usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba umlawuli wedalela ePhalamende kukhetho olwenzwe edalela ePhalamende namhlanje enqoba unkosikazi Paulina Mpariwa OMDC Alliance. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eHarare.
Umdenda oyebandla leZanu PF unqobe unkosikazi Paulina Mpariwa weMDC Alliance oncintise kulesi sikhundla. Umdenda uthule amavoti phose angamakhulu amabili 179, Umpariwa wathola amavoti angamachumi phose athoba mnembili 79. Edayele sinethi unkosikazi Mabhewuthi Nomona unqobe umnumzana Morgan Komish ethatha isikhundla sokuba umkhokheli wedayele sinethi. Uthi Nomona uthole amavoti angamachumi amahlanu lambili, uKomish wathola angamachumi amabili lambili. Umlawuli wedayele ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda unconywe kakhulu ngomsebenzi awenzayo kuparlament edluleyo.
We've worked with the Honorable Mudenda for years. He has proved to be the man of the job.
Sasebenza lo mnumzana Mudenda okweminyaka eminingi. Usetshengise ukuthi uyawazi umsebenzi. Wanceda ukufaka imithetho emitsha ehamelana lesisekelo. Nguye owaye sesikhundleni ngesikhathi sikhupha umnumzana Robert Mugabe.
The president was impeached.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Clement Chigwinya laloba nje ethe ibandla le-MDC Alliance lizaphikisa ibandla leZanu PF ukuze kukhanye ukuthi bavotelwa labo.
Chatakatumwa nevana veZimbabwe ndechekuti neushoma hwedu tichagwisana neZanu PF panzvimbo imwe.
Sizalwisana lebandla leZanu PF ngokulutshwane bethu. Esikubonileyo namhlanje ukuthi kulabantu abahlanu abavotele ibandla le-MDC Alliance. Besingu 74 kodwa sithole amavoti angu 79. Kutsho ukuthi kulabantu beZanu PF abavotele iMDC.
Umkhokheli wamalunga edale eParliamente awe Alliance uChief Whip umnumzana Prosper Mtsiyane esekela unkosikazi noMathemba Ndlovu. Kuthi uChief Whip weZanu PF ngumnumzana Pupraito Garib esekela umnumzana obedingwa Mguni noSenator Tsitsi Mzenda kuSenethi. Ozabe ekhokela MDC Alliance kuSenethi ngumnumzana Elias Mzuri osekela ngumnumzana Morgan Komichi. unkosikazi Thabita Khumalo ukhethwe MTZ Alliance uba ngomkhulu webandla eliphikisayo edale leparlamente. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngiKipson Bebe.
Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selikhethe abasekeli bakamongameli abathathu kungela owesifazane. Lokho kulandela kumanyana sokwenzwe ngamacele wonke ayehlubuke kuMDC agoqela ebelikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube ele People's Democratic Party elikamnumzana Tendai Biti leMDCT ebikhokhelwa nguye uChamisa. Okuningi asikuzweni kuBhebhe njalo eseHarare.
UChamisa wazise ukuba abe MDC yakhe bamanyane le MDC kaNcube kanye le PDP kaBithi ukuze babumbe ibandla linye elicilileyo kulandela ukusebenza kuhle abakwenza kukhetho lukaNtulikazi phansi komanyano we MDC Alliance. Isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda utshele umhlangano lentatha lezindaba ukuthi kulandela umanyano lokhu abakwenzileyo umnumzana Ncube nomnumzana Morgan Komichi sebengabasekeli bebandla leli kanye lomnumzana Elias Mzuri obekade evele khona. Unkosazana Thabita Khumalo nguye osengumgcini sihlalo webandla engumsekeli wakhe kungubithi.
President Nelson Chamisa uqhakathekise ukuthi akhe ibandla leMDC alibuyisele ekuqineni kwalela likho khona liqalisa ngo-1999. Siyananzelela ukuthi lokhu president ukwenze iMDC sizaba le 19 years izelwe. Upresident usefaka abantu abavela ku-alliance ku-executive yakhe kipha njalo abanye ezikhundleni wabantshintsha izikhundla ngendlela yokuthi ufuna ukuqinisa ibandla leli lungiselele ukuthi senze lokho akuthi ku-reclaim i-victory yama-elections eyantshontshwa yi-ZANU-PF. Ngalokho upresident useaphointe abantu abathize ebangenisa ku-executive yakhe. U-senator engineer Mzuri uyalolokho engu-vice president. So usithi isikhundla esasingesika-president Nelson Chamisa esobu-vice president sifakwe u-senator Komichi. Isikhundla esasingesika-Thokozani Khube esobu-vice president sifakwe u-professor Welshman Ncube osephendukile ku-MDC. U-honorable Thabita Khumalo okade engusikhulumeli sebandla usefakwe u-national chairperson. U-honorable Tendai Biti usengu national vice president. U-honorable Monzora walengu secretary general. Honorable Mpariwa deputy secretary general. Honorable T. Makone treasurer. Honorable Wende deputy treasurer. Honorable Shibaya walalokengus organizing secretary. U-honorable Sibanda P. Sibanda Peggy Sibanda usengu deputy organizing secretary. Isikhulumeli sebandla sokungu councillor Jacob Mafume. Isisekeli sakhe singu Dr. Lubeki Themba Mpofu. Secretary for Elections, Honorable Zizai, Chair Lady Women, Honorable Karenyi, Chairperson Youth, Honorable Chidziva.
Usvanda uthi inkulumo lecele le MDCT ekhokhelwa ngumakhuphe ukuthi libuye lalo kulumanyano zibe liphutha. Ethi iMDCT kamakhuphe isebenzana nezanu PF kungakho bengasafuni ukumanyana labo labanye bamabandla aphikisayo.
UThokozani Khube indaba yokuthi amabandla lafana labuyelelana yavunyelana kudala ngesikhathi vunyelana honorable uKhube ngazange avume ukungena, kodwa upresident usebona ukuthi kungcono ukuthi siqhubekele phambili. Sizathola abantu bazangena kumanyano omutshalo, kodwa akusiwonke ozabuye. UMakhuphe nguye walaba bangabuye, ukhanya ngani usethakazelela ukusebenzelana ndawonye leZANU-PF.
Kodwa umsekeli kaMakhuphe umnumzana Obed Guthi utshele Studio 7 ukuthi kakuzange kube le nkulumo lezo abazitshoyo abakuChamisa ebuza ngokugama lebandla selisiyaguquka na lingasabizwa ngokuthi iMDC Alliance. Uthe hashi kaliguquki igama.
Ibizo leparty kalizange litshintshe lisuka ku-MDC, belokhu liyi-MDC sikhathi sonke lesi. ukuthi MDCT kumbe ukuthi MDC Alliance bekusenziwa ngoba kulobu donselana okubangelwa iziphathamandla zikahulumende kade zibhalisa abanye abantu ngebizo le MDC ngesikhathi sokhetho. So lokhu bekusenzelwa kwenziwa isikhathi sonke ukuthi sizahlukanise labanye amabandla abesevunyelwe ukugobha ibizo le MDC.
Isitudio 7 ngayisebenzisa ukukhuluma lamanye amabandla akade kumanyana we-MDC Alliance anjengeZimbabwe People First le-Transform Zimbabwe ukuze size imibono yabo ngokungena ebandleni elitsha ele-MDC. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Dale le cabinet elikhethwe ngeviki edluleyo ngumongameli Emmerson Mnangagwa lilamanye amalunga abekade sehlala ekhona kuleli dale angasekho. La ngabalisa umnumzana Obert Mpofu, uDokotela David Barirenyatwa, lomnumzana Patrick Chinamasa kunye labanye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ubanikeze umsebenzi abazasebenza bewenza besebenzela ibandla leZANU PF. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku esethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu uthi iziphathamandla zeZANU PF ezinikezwe izikhundla zaphezulu zokukhokhela ingatsha ezehlukeneyo ebandleni leli kuveza ukwehliswa kwazo ezihlalweni zokuba ngabaphathi ntambo, kodwa abanye bayasola bathi lokhu kungabe kuyindlela yokuhlolisisa ukusebenza kwalabo abaphiwe izikhundla njalo kuyibo abazaqondisa ukuqhutshwa kwenhlelo kuhulumende. Umnumzana Nkosi yabo Dube, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kungenzeka ukuthi laba abadala asebephiwe imisebenzi yebandla kube yibo abazaqondisa ukusebenza kwabaphathi ntambo bengatsha zikahulumende.
Singalindela ukuthi i-cabinet yona le iqale ukusebenza njengoba khathi sisikhayelane lokuthi silohlupho olwe-cholera oseluqalisile elizweni phose jikelele. Sizabona ngabo ukuthi bazasebenza ngalobu hlobo kumbe bazabethatha amacebo betshelwa okokwenza yilaba abayibo abadala ukuthiwa sebephiwe imisebenzi yephathi kuphela. Okukhulu nje ukuthi thina sifanele silinde kumbe nxa singalindanga sizenzele thina vele singabanaki, ngoba yinto abavele behlala besenza yenale besitshengisa be-indicator right bona bekona besiya ku-left. Ngakho ke akufanelanga sikhangele kakhulu kukhonokhu ngoba untshintsho lubonakala ngezenzo.
Umnumzana Morris Maseko osebenzelana lenhlanganiso yezamalunga oluntu eZim Rights uthi laba bantu kusobala ukuthi bebevela bengelancedo.
Part as it is, ilabantu akanya ibavalele phandle, so those people should be accommodated kuphathi udaba babe lemisebenzi. Implication yakhona ukuthi it doesn't help us, ayisincedi ngalutho, nasiboni uphambi ukuthi isinceda ngani imisebenzi yakhona. It will come again to the point, such a point upon tena kwakulamanye ama-vacancies ayephongoba engasebenzi lutho, engasincedi ngalutho. Khonapho kuyi-taxpayers money rather. Indaba esibona ngani khonapho asukusithakazeleli thina i-public ngoba kakusincedi. Ama-post anana ade khona ama-ministries ade bhaliwona lana. Of course bakwanile benjani lapha, want to cut lama-cost.
Umnumzana Desire Moyo imbongi njalo esebenza labontanga ngaphansi kwenhlanganiso yeVictory siyanqoba. Ufanise laba bantu lenkabi ezindala ezingasasebenziyo osekumele ziyelinda isibaya.
Bona kwami kuqonde nta ngoba lasekhaya sibili inkabi inxa ingasadonsi. Sesimelele kuphela ukuthi sithathe isigogo sithuke imchilo. Yona inkomo lathi siyagcina isibandla ihlale sibayeni. Ngakho ke ba right nxa bekwenze khona lokho is good kakhulu for us amaZimbabweans ngoba uyathola ukuthi eminye imkanje emdala leyana ibingasasincidi kakhulu ngesizwe bese sidinda ndawo yinye njengesimbi yesigojo lamanzi engaphumi. So siyabonga kakhulu ngenyathelo leli lithethwe ngukhulumende yena lo ofakiweyo ukuthi khona akhiphe la lezi inkabi ezindala ezimchilibana ukuthi khona zihambe ziyesebenzela kibo khona ngale internal matters but not ama issues awesizwe.
Unkosikazi Phathi Nyathi uthi abaningi bavuka ngolaka ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ethathele owayengumongameli Robert Mugabe ilizwe ngolwezinyakenye, ethi uMnangagwa utshengise ukuthi ngumongameli olalela abantu ababusayo ngaleli nyathelo ngoba ebaqume impiko kodwa wababeka lapho abangasebenzela khona ebandleni.
uMnangagwa into enginanzelela ngaye ngumuntu olalela abantu. Ngoba ngiyakhumbula after iku whatever mbekhumbe kwini okwenzakala ngoNovember kumnyaka ophelileyo, abantu bakhona ukuthi wayebisela abantu abangathandwa ngabantu abanjengabo China Masa bo Obed Mpofu wo Superman Tiwanzira. I'm glad ngoba khanya ngubaba olalela abantu bakuthi abathini khathesi ubakhuphile ezihlalweni zaphezulu.
uMnangagwa ugcobe amalunga amatsha ukuba ngabaphathi ntambo ngemva kokhetho lukaNtulikazi okube yinto elethe intokozo ikakhulu kubontanga ngoba engazange afake abantu abajwayelekileyo. Abaphiwe umsebenzi ebandleni abakade bekuhulumende bagoqela omnumzana Obed Mpofu, uLouis Mathuthu, uPaul Mangwana kanye lowaye kubutho uAngel Bethru Geje. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabele Masuku.
Uhlelo lwethe connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngabakukhangelele kugatsha lukahulumende olwabontanga olukhokhelwa ngosakhulayo njalo unkosazana Kirsty Coventry. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu beMelika lamhlanje bebenanza iminyaka elithumi lasikhombisa kwenzakale isiga sokuhlaselwa kwalelo lizwe ngamalwe cacha ngomnyaka ka-2001 esibizwa ngokuthi yi-September 11. Okwafa khona abantu phose inkulungwane ezintathu eNew York, Virginia lePennsylvania. Ubudlelwano phakathi kwabomakhelwane Eritrea le-Ethiopia lokhe buthukutha ngokuvulwa komngcele wamazwe omabili owavalwa eminyakeni edlule engamathumi amabili. Osandakhethwa kuba ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usefake sobala ukuba ilizwe liphume ebunzimeni kumele kususwe imali yohlobo lwebond note njalo ngokuya kwesikhathi kubuyiselwe idola leZimbabwe. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabaningi ngothi lizavuma na ibandla leZANU PF ukuthi athathe izinqumo ezinjalo. uNcube wazise imbono yakhe ngendlela zokuvuselela umnotho welizwe engakakhethwa ukuba ngumphathi ntambo. Osomabhizimusi kunye lengcwethi bayavumelana ukuba uNcube ulamacebo akhaliphileyo. Uncube useke waba ngumsekeli kamgcinisihlalo webhanga le African Development Bank njalo wafundisa emakolitshini aphezulu ngokwezimali emazweni afana leBritane kunye leSouth Africa. Isiphathamandla seZanu PF umnumzana David Ndlovu uthi mpela Uncube ufundile njalo ukhaliphile.
Ainde kinisi kuti kufawa wache bamthembitsa kwanika mendia wathi zakwanisa mbili kinisi zakwanisa ngosikhangela ama qualifications zakhe mbone ngani wakwabhale enyi paper lapho ayekhuluma khona nge ukuthi how to start Zimbabwe economic recovery. So ngeke ngakubhalile ngaligcina mbone ngani ama proposal zakhe wafaka mbone ngani ayimayenza nandilaka zakhona ngoba waye identify ama problems.
Uphatheke kwezombusazwe umnumzana Sonhlalo uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa ukhanya ehlukile kulo wakudala ngakho ubona Uncube ezaphiwa ixesha lokufeza izibopho zokuvuselela umnotho.
No ukuthi i-government lesikhona kathesi isitshengise ukuthi isikhipha i-politics as i-standard yokuthi you should save because ukuthatha indoda leyana obviously if they have to get him ukuthi asebenze the way he wants obviously there will be a difference from the norm lejayelekileyo. So I think it's a positive development yenziweyo. Into esisele ukuthi sibone ukuthi uzavunyelwa yini ukuthi enze akubona kufanele ukuthi economy ipeak ngoba sometimes when you get the people from a particular party which is the whipping process yayo you tend to know ukuthi what they can produce is a product enjani. But now I'm sure Uncube would want to prove himself like ukuthi uyakwanisa ukuthi asebenze.
Le imbono egcizelelwe nguNdlovu othi uhulumende kaMnangagwa uyazi ukuthi ilizwe liphume ebunzimeni elikubo kumele uhulumende engenqabeli imizamo kamphathi ntambo wezemali.
Isinqwa usakhild of course now usakhild ora deliza indlu isuprastructure owachipanga ifoundation owathenga izistina ufaye kwala para foundation uyaphuma vele iseme ibuilding ngefana nayo leya xa ulandela isame plan kodwa nxa udiliza i-foundation ngani ingaqala mbone ngani umongameli uzamele ukudiliza i-foundation and mbone ngani nxa ezamnika i-autonomy njengominister yokuthi ayenze ama-decisions akhe kungena-political interference mbone ngani uzasenza kuhle. But nxa kuyikuthi sifuna ma because navela mfuna ukukhumela siyirobhana nxa kuyikuthi ntiwanditshile kuyikuthi uyisitina ezintsha ezisiku-foundation endala uzakwethule kumele bamvumele nxa silandele iprogramu yokuthi thina upresident thina ukhuluma i-political economy kathesi kafuna ukukhuluma i-party politics ufuna ukukhuluma i-economic politics nxa enjalo ngibona elandele iprogramu yakhe izavunyela. But nxa kuyikuthi upresident kulabanye abangamguqula hhayi but mna ndeqinisa upresident uzamvumela ukuthi I don't foresee upresident Mnangagwa efuna ukuhamba ngenyathelo elihamba ngezanu p f after 5 years yashisho ukuthi izanuphiwe i-chance I doubt very much ambonsi.
Uncube usehle wakhanda insimbi isatshisa izolo uhlangane labosomabhizimusi bakobulawayo kukhulunywa ngodaba lokuvuselela amafikitali avalwayo kobulawayo. Ucwaningo oluqhutshwe inhlanganiso e-Human Research Council kwele South Africa lukhomba ukuba abukho bufakazi obuveza ukuthi abakwamanye amazwe kwele South Africa yibo abahamba phambili ekudaleni amacala lekuqedeni imisebenzi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Kusukela ngo-2008 kunezehlakalo eziningi zokutshaywa kwabakwamanye amazwe esezenzeke kwele South Africa. Lokhu kwenziwa izakhamizi zakuleli ezethesa bokuzalaba umlando wokuba izigangi lokubathathela imisebenzi. Kodwa-ke ucwaningo lwenhlanganiso ye-Human Sciences Research Council luthi abukho ubufakazi balokhu. Umcwaningo wenhlanganiso le umnumzana Stephen Gordon uthi lobanje eningi lezalwane zakwele South Africa zicabanga ukuthi ububi bezenzo zabantu bokuza yibo obadingela ukuhlaselwa abukho ubufakazi obukhombisa ukuthi bagange okwedlula izakhamizi zakuleli.
What they told us as researchers was that immigrants bring crime, drugs,
esikutshelwe yizizalwane zakwele South Africa ukuthi abantu bokuza beza lokuganga izidakamizwa ukuqeda imisebenzi. Lezi izaba nje ezisetshenziswa njengezizathu zokuhlasela abantu bokuza.
Uthabe bebuzwa kulolu cwaningo babuthelela inqwaba yezizathu ezingela kufakazi obukhombisa ukuthi iningi lezalwane zakuleli okukhulunywe lazo licabanga ukuthi yilo wayiluphi uhlupho abahlangana lalo empilweni lubangelwa ngabantu bokuza. Utubufakazi obukhona bukhombisa ukuthi abantu bokuza laba badlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho wakwele South Africa. Le yinto enconywa isizalwane seZimbabwe umnumzana Lebani Nkomazana yena othi lobanje kukhona ingcosana yabakwamanye amazwe abagangileyo iningi labo ngabantu abafuna ukuzosebenzela imuli zabo.
Impumela ye-Human Sciences Research Council isethule umthwalo onzima kakhulu wokuhlala sichachangelwa ukubana thina abantu ababuya ngaphandle yithi sibuya lobugebengu lobusela lani lani into zonke ezingafunakaliyo elizweni laseSouth Africa. Kubonisa ukubana abantu ababuya ngaphandle iningi labo lisuka libe ngcono kulabantu balana eMzansi ngoba into enkulu abayilethayo lana yintuthuko.
Umgcini sihlalo lihlanganiswe African Diaspora Forum umnumzana Nqabuto Mabhena osekule minyaka lwela ukuhlonitshwa malungelo abakwamanye amazwe kwele South Africa ukuthi lolu cwaningo lwethule xathu abahlala bekutsho.
Impumela esilayo iyabonisa ukuthi izinga labantu abasemajele kumbe abayenza ukuganga balutshwane kakhulu ababuya emazweni angaphandle kwele South Africa. Yikho sisithi thina uhlupho esilalo ngaba uzombangazwe abasebenzisa ukwehluleka ukudila le crime besokuthiwa ngabantu abavela ngaphandle abathatha imisebenzi kodwa kungayisikho.
Ucwaningo lolu luthole ukuthi ukuqhubekela phambili kokuhlasela lokhu kusenzakala loba njengelazathu ezibambekayo kwenziwa ukuthi uhulumende akenze okweneleyo uqeda umkhubo wokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
KaZulu bayangilandela isidobelo hlelo lodwa namhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umnumzana Jacob Mudenda usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba umlawuli wedale lephalamende kukhetho olwenzwe edale lephalamende lamhlanje. Silugqiba ke lapha lamhlanje ihlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande asidibaneni njalo ekuseni 6:30 igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.